into esikhulume ngayo ukuthi loba nje yesi kukhona into yevoters roll nale ukuthi siyakwansi kuyibona compete the electronic version yangkhona. I-problem ukuthi angeke ayi-analyze ukuthi ubone ukuthi esigabeni esinje abantu bangaki nje phongukuba yi-information kuphela. Enye into esikhale kakhulu ngayo into yokuthi yona i-voters roll ngokwayo. Ngoba pay what iwhat eyi-one i-voters roll i-$15. And okutsho ukuthi nxa sesizakhangela ama-wards eZimbabwe over 1900 okutsho ukuthi siyabe sesifuna imali enganye $30,000 ukuthi sithenge ama-voters roll azakwani ilizwe lonke ama-wards onke akhona eZimbabwe. So sibona ukuthi imali yakhona efunakalayo thina njengama-parties asiyenelisi ukuthi sikwanise ukuyithola ukuthi sithenge ama-voters roll. Into de sikhuluma ngayo ukuthi i-election yinto yesizwe and it's a national process and umuntu wonke lo muntu le party should have access to voters roll as part since it's a national process bengasincindezeli. And then le into ekhulunywe kakhulu yinto voter registration ukuthi ikakhulu abantu abafuna ukuregister laba ma-youth abanye abangazange beke bevote ukuthi abafuna ukuregister ukuvote lama-aliens. Into ephume kakhulu ukuthi nxa beregister kwezinye indawo zezithuthwa kufuneka incwadi okuthi iproof ukuthi umuntu lapho ohlala khona ubhalele incwadi ukuthi no uzibani ozibani uhlala endaweni enje yi-address yakhe yona leyo then abanye bayavunyelwa ukuvota. But kwezinye izigaba nxa abantu besiya kuma-district offices bahamba lezi ncwadi zona lezi kukumbe even lama-affidavit ufike khona ngalo usuzatshela ukuthi no akukwananga kumele kube le ncwadi kumbe ka-chief kumbe ka-village head ekasabhuku. So sibona ukuthi izinto ezinjalo ziyancindezela kakhulu ukuthi abantu benjani ukuthi be-register ukuvota.